sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 27 kumabasa 2023. Ikama ngontunga milinku mo endabeni zethu lamhlanje.
It's unfortunate for them to convict me for number one, an offense that I never committed. Number two, I never owned this particular Twitter account they are referring to. I have a Twitter account which I use.
Umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ofunyanwe ngomthethwandaba namuhla elecala lokutshotshozela uDlakela, njalo uzagwetshwa kusasa.
Siziqalisile ke ukuhamba ke ukukhankasa emazweni atshiyene e-Afrika nakwezinye iindawo ke ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe e-ready ukubana uZimbabwe wonke noZulu wonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso suka ngaphi siya ngaphi.
Umkhokheli webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethekelela inkokheli ye-SADC le-African Union ukuyakhulumisana layo mayelana ngokhetho lweZimbabwe oluzaqhutshwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Abezanu-PF labe-TCCC bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ufunyanwe ngomthethwandaba kamantshi namuhla elecala lokutshotshozela uDlakela, njalo uzagwetshwa kusasa. Umnumzana Ngarivume ubotshwe wetheswa leli cala ngomnyaka ka-2020, kubika umlondolozi Ndlofu.
Ungarivume wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphatheke ekutshengiseleni okwakumele kwenziwe ngoNtulikazi ngomnyaka ka-2020. Yena uyalilandula icala leli sithi ikhasi leTwitter elicatshangelwa ukuba ngelakhe alisilo lakhe, njalo akalandula lokho okwalotshwayo. Umantshi unkosikazi Feres Chakanyuka uthe kusobala ukuba nguye owaloba amazwi okuba uZulu aphatheke ekutshengiseleni, ngoba ehlala ekhuluma lentatheli izindaba ngendaba zenkohlakalo esithi kumele abantu batshengisele ngendaba zokwehluleka kukahulumende. Uphinde wathi bukhona ubufakazi bokuba Ungarivume wake waya kukhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, emangalela abantu abenza inkohlakalo. Uthe Ungarivume kazange iphikise ukuba asimnikazi we-Twitter account ngesikhathi ebotshwa ngamapholisa, okuveza ukuba ukuphikisa kwakhe ukwenzela ukuba angatholakalele icala okusobala ukuba ngelakhe. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Love Momaduku uchasise ngokwenzakale emthethwandaba.
The court found Jacob Ngarivume guilty of the crime of inciting the public.
Umthethwandaba uthole uNgarivume elecala lokutshotshozela uDlakela, bathi kabavumelani nalokhu akutshoyo ukuba kazange abe kuTwitter, kutsho uMaduku. UNgarivume uveze ukuba ukubotshwa kwakhe kuveza ukuba uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nalabo abalemibono ehlukene leyakhe.
I mean, it's unfortunate for them to convict me for number one, an offense that I never committed.
Kubuhlungu ukuba bathi ngilecala engingalenzanga, angizange ngibe le-Twitter abayitshoyo, ukutsho uNgarivume. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende kangeneli ekusebenzeni kwemthethwandaba. Abanye asebetholakale belamacala afana lelikaNgarivume ngumnumzana Job Skala, yena ozagwetshwa kusasa. Unkosikazi Fatsa Imayere lo Tsitsi Tangalembwa abatholakala belecala leli lo mnumzana Hopo Chingono watholakala engelacala. Wolunye udaba, abalwa impi yenkululeko abenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association bathi sebekhiphe umnumzana Christopher Mthwangwa ukuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabo. Bekhuluma emhlanganweni lentatha izindaba eHarare, abeZimbabwe National Liberation of Veterans Association laba bathi uMthwangwa usehlala isikhathi eside ngemva kokuba wavotelwa esikhundleni lesi kumnyaka elithumi edluleyo. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inhlanganiso yomnumzana Ethan Mathibela uthi balandele isisekelo sombuso wenhlanganiso yabo ekwenzeni lokhu.
Kubuhlungu ukuthi abakhokhela sabafaka ezihlalweni abazange babe lokunanza le nhlupheko yama-comrades. Bathe bona befakwa sabahamba sebesiyasebenza bezisebenzela kona le muli zabo. So sisele nje singathi siyizintanda.
Imizamo yokuzwa ukuthi uMthwangwa uthini ngalolu daba yehlule ngoba ubengasabela ucingo lwakhe luba imibuzo ethunyelwe kumakhala ekhukhwini ngeWhatsApp. Kodwa kunyanga ezanda kwedlula utshele intatheli izindaba ukuba inhlanganiso yakhe isamile ukukhetha inkokheli entsha kuze kwedlule ukhetho olukhulu lwalonyaka. Kodwa uMathibela uthe lokhu akukho emthethweni esithi baza kwenza umhlangano ukukhetha inkokheli yabo okusemthethweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla le-TRCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukusungula uhambo lokuyahlangana lenkokheli yomanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Africa e-SADC kanye le-African Union ngenhloso yokucela inhlanganiso zombili ukuthi zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo kungela kuqilibezela. Kubika uMavis Gama.
Isikhulumeli se-TRCC umnumzana Ostelos Gift Siziba uchasise kabanzi ngenhlelo zebandla lakhe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka ekukhetheni abazalimela lonyaka.
Thina sinokujabula ngoba iprocess yethu ikhethe abantu abatshiyeneyo, kulabatsha bavela ku-student movement, kulabantu abavela ku-civil society, kulama-labor activist, kulama-media practitioners abaritayileyo, kulama-veterans akhethweyo ngabantu abatshiyeneyo. Ungakhangela uMagret Longo banomnethwe ngabantu abaningi eMondoro, eMashonaland, eWest khona ngale. Kuyasivezele ukubana inhlanganiso isebantwini, inhlanganiso ngeyabantu.
Usiziba uthi uqakathekile ukuba umkhokheli webandla lakhe umnumzana Chamisa aphatheke kuhlelo lokuyabonisana lapha kwamanye amazwe kanye labenhlanganiso ezigoqela e-SADC le-AU ukuze kuphunywe lamacebo okuphathisa ukuqhutshwa kokhetho ngendlela ebalulekileyo.
Siziqalisile ke ukuhamba ke ukukhankasa emazweni atshiyeneyo e-Afrika lakwezinye iindawo ke ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe e-ready ukubana uZimbabwe wonke lozulu lonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso suka ngaphi siya ngaphi.
Okugcizelelwe ngocubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo.
Abantu beZimbabwe ihistory yama-election eZimbabwe sebeyizwile. Akukho kuhle njengomkhokheli kumbe nje iparty elifuna ukukhokhela abantu ukuthi itholakale kungela lutho abantu abalenzayo. Kuyayenza ukuthi bekhanye njengabantu abayenza something, ukwenza i-diplomatic offensive nale abayikhulumayo wabantu bayikhangeleli. Okwesibili, amazwe angabangaphansi kwe-African Union bafuna i-agenda yokuthi bekhanye ngani ba-democratic kumbe balandele imithetho yabo. So ukuthi liphushe amazwe lawa implemente imithetho yabo, ngoba imithetho yezwekazi le-Africa, imithetho ye-SADC yokuthi ama-elections kumele be-free and fair, kufakiwe ama-guidelines.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungagwa yena upha umbono wakhe ngodaba lokwamukelwa kwamalunga aye kwamanye amabandla abafisa ukuncintisa kukhetho bemele i-TRCC.
Indaba le ilokuhlupha kodwa ilobunandi njalo. Kumele sinanzelele ukuthi ipolitiki ihamba njengevangeli. Kutsho ukuthi ungavula inkonzo ukhona ukwemukela lo muntu ozabuye sithi mina sengifuna uNkulunkulu. Sinanzelele njalo ukuthi okwakwathesi iningi labantu abaphuma ebandleni akade bephuma kulo, ngesikhiwa singathi ngabantu abapolitically active, ngabantu abawomele ukusebenzela ipolitiki.
Abe-TRCC bathi khona kuzoqhutshwa ihlandla lakugcina lohlelo lokudinga abazamela leli bandla kukhetho oluzayo bevelela kumagama alabo abathakazelelwa nguZulu ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Bathi kodwa bakhathazekile ngenhlawulo ebizwayo lapho sekubhaliswa amagama abazancintisa kukhetho ezama nomination fees, kodwa besithi balabo abantu abeneleyo abazomela ibandla leli kizo zonke indawo lapho kuzoncintiswa khona. Abebandla leli bakhala njalo ngokungaphiwa ugwalo lwabalelungelo lokuvota lona ukhetho solusondele. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umhlangano walonyaka weTransform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls eZimbabwe okwakuqala embalini yawo, wona ovele uqhutshelwa kwele Rwanda uqhubekele phambili namuhla. Lo mhlangano uqale izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe izinkokheli zamazwe amahlanu ezibalisa uMongameli Emerson Mnangagwa waseZimbabwe, uPaul Kagame waseRwanda, uHakainde Hichilema oweZambia, inkosi ye-Eswatini uMswati wesithathu kanye lomnumzana Lazarus Chakwera waseMalawi. I-Studio 7 ixoxe lomeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini, yambuza ngokuqakatheka kokuqhutshelwa kwalomhlangano edolobheni lakhe.
I-conference leyi eyenze Elephant Hills izaphathisa kakhulu uZulu weVictoria Falls ngokuba abantu bayathola imisebenzi. I-Falls ibivalile ngenxa yokuthi i-COVID-19 pandemic ama-effects ayo ebesenza abantu bengatholi imisebenzi. So kwakathesi abantu batholile imisebenzi, njalo i-conference leyo iletha abantu abaningi, 3,200 delegates, ukwenza ukuthi bethole i-business, ama-lodges, ama-hotels ebegcwele iviki yonke leyo, okwenza ukuthi impilo itshintshe ebantwini. Njalo ifundiswa okuningi, especially on the use of ama ICTs, lama technology, new technologies in doing business, lokukholaborata kwama African countries in order to transform people's lives. Soon after this conference, kuyaqalisa i-carnival, kuyaqalisa namhla, phele mhlaka between 29 and 30 konapho. Ngathi this week yonke business ingenile Falls. Ama tourism companies are doing a lot of business in Biloya Chinjemantwini.
Umnumzana Somvelo Dlamini, ngumeya wedolobho leVictoria Falls. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority, umnumzana Godfrey Koti, ngomcimbi weVictoria Falls Carnival ozakwenziwa ekugqitshweni komhlangano lo omkhulu oweTransform Africa Summit.
Lo umdlalo owenziwa ngusomabhizinisi abatshiyeneyo abambanayo ukuthi basincedise ukuthi sibone ubuhle obukhoke kwezamagigi ezamasikari lezi-ke labazilibazisayo bonke abahambayo ababefuna ukuza eVictoria Falls. Baqonqosela sibili kakhulu ukuthi beze bezeqinisa bezobona ubuhle bukhona kuleli lizwe laseZimbabwe, bezobona ubuhle obukhona eVictoria Falls. Sikhangele njalo-ke lapha kungane nezihlobo ezizobuya ezifike kubo 5,000 kulo nyaka, lapho esibengele khona kuye ukuthi kuyabe kuyindawo enhle kakhulu ukuthi abantu baze bazozilibazisa. Kodwa thina njengatourism masikhangele abantu laba ngu-5,000, sikhangele ukuthi ngumuntu ozasuka lapho avela khona uzagada lo bhasi kumbe uzashayela imoto yakhe lapho esezofika-ke eVictoria Falls, uzadlula endaweni ezitshiyeneyo bona kona okuhlukene esidla bezilibazi endleleni lapho-ke i-economy ye-tourism iyabe ihambekayo. Sikhangela njalo-ke indawo zokulala bezokuphumulela khona, bazabe besincedisa lawo senza-ke okuse kulezi ndawo beletha-ke izuzo ehlukeneyo-ke ekuhlandla-ke le-tourism lokwethekelela lethekelelwa khona ngaseke ngase-Victoria. La mazwe ahlukeneyo azabe khona ahlasimisela i-Namibia, i-Botswana, i-Angola, i-Nigeria, i-Rwanda, babe lapho-ke besenza-ke into ezehlukeneyo ezilokuziba phakathi-ke kuleli hlandla-ke ele-Victoria Falls.
Umnumzana Godfrey Koti isikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority. Umphathintambo kahulumende waseMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken namuhla uxoxisane lomnumzana Anthony Guterres unobhala jikelele we-United Nations kanye lomnumzana Moussa Faki Mahamat umgcinisihlalo we-African Union Commission ngokwenzakala kweleSudan lapho kulabantu abedlula kancane amakhulu amahlanu 512 asebefile empini yomvukela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abalwisanayo kulimpi uGeneral Abdel Fattah al-Burhan okhokhela ibutho leSudan loGeneral Mohamed Hamdan Dagalo okhokhela icele lebutho eleRapid Support Forces bevumelane ngolwesibili ukuthi bake babeke phansi izikhali okwensuku ezintathu ukwenzela ukuthi amazwe wonke esuse izizalwane zawo kulelo lizwe. Kodwa abezindaba beReuters babika ukuba iqhubekela phambili ilimpi kwezinye indawo edolobheni elikhulu eleKhartoum. Kubikwa njalo ukuba kulabantu abaningi abagoqela abadabuka eZimbabwe abafisa ukuhlengwa ngamazwe abo lenhlanganiso ezizimeleyo abalwisanayo amacele alwisanayo angalalelana umanyano we-African Union amise limpi. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Thabang Nare ocubungula ezombusazwe ezimele.
Indaba yeSudan indaba enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi ngo-2019 kwaba le-coup. Kwathi ke ngo-2021 kuzanywa ukuthi amandla ebuyiselwe abantwini ekhitshwe emasotsheni kwaba le-coup njalo. Siyazi ukuthi kulamadoda amabili lapha uGeneral Burhan loGeneral Dagalo. UDagalo waziwa futhi kuthiwa nguHemet. And uHemet bathi amabutho akhe uswe wakhwezile lakhulu inani ukuthi kuyafika 100,000, 120,000 amasotsha. And kukhanya batshaya imbhobho, batshaya izigwagwagwa, badubule amaframachina e-airport enkulu yeSudan ukuthi bona bazimisele ukuthi bethathe umbuso. Indoda engani ifisa ukuthi ibe nguKadhafi eSudan, ibe lamandla wonke, ibe ngupresident njalo, ibambe ibutho.
Umanyano we-African Union kumele wenzeni ngalokhu babanani?
Ukuthi i-African Union kuthiwe izahamba iyengenela. Akusonto elula leyo. Ngenxa yokuthi nxa abantu bezimisele ukuthi sokuliwa and kuzaliwa omunye eze ethatha amandla, kunzima. Ngaphandle kokuthi i-African Union layo kade kuthiwa ilamasotsha, nxa kuthiwa kulamazwe azakhitshwa amasotsha ehambe eSouth Sudan ebeselwisana lalaba abantu abakhona. But nxa ukhangela inani lamasotsha 120,000 liningi kakhulu.
Amanye amazwe-ke kumele enzeni lawo khonapha babanani?
Kulamanye amazwe akade engenela okuthiwa angenele eSouth Sudan, abanye bacabanga ukuthi o-Saudi Arabia engxenye yibo abanika lo uGeneral Dagalo uHemet imali. So akusonto elula ku-African Union. I-African Union isanda kuvela e-Ethiopia lapho ekade ikhumisana imlotha kulaba abanye kade besilwa bevele eTigray belwisana lomongameli Ahmed. Asazi ukuthi kuzozalwa nkomoni eSudan. Kungathatha isikhathi kulokhu kuliwa kuze kuphume lo ozazibona eseyinkunzi. Kukhanya zinkunzi ezimbili ezisesifayeni lapha. So elemelika kuyaba kuhle lisebenzele United Nations, lisebenzele African Union, kufakwe i-pressure, kufakwe ukuthi abangakwenza ukuthi leyimpi ime.
Umnumzana Thabang Nare yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseBoston khonapha eMelika. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Joe Biden weMelika wenzele omunye wakhe umongameli Yoon Suk-yeol wakwele South Korea idili ntambama izolo. Ngaphambilini uBiden wazise ngokulotshwa kwesivumelwano phakathi kwamazwe omabili esizanikeza ele South Korea ithuba lokudlala indima enkulu ekuqoqweni kwamaqhinga okumelana lengozi yokuhlasela okungabe kuqoqwa ngele North Korea ngezikhali zempubhiso ezenuclear. Owake waba ngusibalukhulu wesabelo se-Arkansas kwele Melika u-Asa Hutchinson ngolwesithathu usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokufuna ukumela ibandla lakhe lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli olulandelayo. Abebandla le-Triple C labezanu PF bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo okuthiye uzulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi. Abe-Triple C bathi ukukhuphuka kwentengo lokhu kuveza sobala ukuthi ibandla lezanu PF selehlulekile ukulungisa umnotho. Ngokunjalo bathi kumele likhitshwe embusweni kukhetho oluzayo. Kepha abezanu PF bathi osomabhizimusi bakhuphule intengo ngabomo besebenza le-Triple C ngoba bezama ukucunula uzulu ukuze engavoteli umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Idola leZimbabwe lalo liqhubeka ligugudeka nxa liqathaniswa lele Melika. Idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola aseZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisishiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili 2000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-Triple C umnumzana Abednego Pepe endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kunesandla esithile esiqathileyo esiyiso esenza ukuthi kube lo mumona lo obangela ukukhwela kwezinto. Ngokunjalo ke ngendlela zabo yizo abazenzayo nje ukuthi abantu basole uhulumende okhona, yikho abakufunayo khonokho laba abakwenzayo. Ngoba ngeqiniso lonke ungakhangela nkomo, uhulumende wavula ukuthi abantu baziyenzele amabhizinisi abo. Amabhizinisi mahle, abantu bencintisana kungela price control. Abantu bezenzela intengo zabo zokuncintisana besehlisa intengo siya phansi. Njalo intengo akukhangelelwanga ukuthi ikhwele, kodwa-ke ngezindlela kuncedisa i-opposition konke khonokho okwenzakalayo. Kuyabe kulimaza uhulumende wezanu p f. Kwenziwa ngabomo khonokho nkomo. Izinto ezenziwa yiyo kuthiwa yi-sabotage, isile enkulu kakhulu eyokuthi izondise abantu begcine bebona angani uhulumende uyehluleka ukubavikela lapho kumele bavikele khona, ikakhulu ekukhweleni kwezinto.
Babu Pepe nansi indaba yamuzu babu Gawule akhuluma uthi yisabotage intengo zikhwezwa ngabomo ngoba osomabhizimusi bafuna kukhitshwe uhulumende wezanu PF.
A poor carpenter always blames his tools. Yisilungu leso. Kuyabe kusitsho ukuthi indoda eyehlulekayo iyabe isisola ukuthi sanele sami lesi sikuthundu ingamli yamiye kayilolwanga, hhayi ihloka lami leli bagamula phansi. Yikho kwenzakalayo kathesi esikuzwa kugcina umalimane lapa. Kambe umalimane nalakho ukubonde na ukuthi okwakuqala thina khonapha eZimbabwe singaze sicatshe ngomunye. Akusela muntu weZimbabwe ngisho oyedwa laye umalimane nalo uGawule kasayifuni ibhondi, ufuna i-US dollar. Ngikhuluma kathesi ngikhuluma akula oyedwa ongathi mina mfuna ibhondi, mina uphakamisanda kakho eZimbabwe kathesi. Ngoba sikhuluma kunjenje izitolo zemakhaya iyaphuka, akusela ezithatha ibhondi.
abantu abathengisa amatamatisi akusela ofuna ibhonzi. Kutho ukuthi khonokho okwakuqala asivumeli ukuthi kune-problem ngoba yena usola isandla esingekho. So ukutshona sivala ngokuthi khona kulesandla, akulasandla la, kunokwehluleka. Ukwehluleka i-economy weZimbabwe awusikho ukuthi udalwa ngabantu ukuthi bawehluleke, kodwa udalwa nguhulumende ngoba uhulumende kufanele athithe ama-policies azakwenza ukuthi khona i-economy ithuthuke iye phambili. Ama-policies kawadalwa ngababhizinisipo, kodwa adalwa nguhulumende obusayo. Akudingi rocket scientist malimane yekuyela ukuthi umrobhi abantu kungaba kungasisemthethweni.
Nanso baba Gawule amuzi yakhuluma uBhebhe, kanti njalo izolo sizwe umsekeli kamongameli uBabu Chiwenga sithi yena ukukhithika kumbe ukutshabalala kwedola leZimbabwe akutsho ukuthi umhlaba usudilika. Kodwa njengokutsho kukaBhebhe labanye esikhuluma labo, uZulu jikelele bathi hayi kusukela kukhetho lwedluleyo kuze kufike manje, umnotho uyalehlula, selehlulekile baba Gawule, yikho idola liqhubeka lichabalala nje.
Ngiyakuzwa baba Nkomo, umzukulu wami uBhebhe ngiyamuzwa sibili. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina uBhebhe ngike ngimbisele emuva. Ekutheni ngemva kwalokho uMinister of Finance wananzelela ukuthi kwakule mali zokuganga eyazifakwa ezomoya lezama-RTGS ezazisezilokhuzwa ngale angabanye bezifaka ngaso kukhweza suku zonke, ama-rate ekhwela suku zonke, kwakusenziwa ngubani lokho? Kwakubangelwa yini khonokho ekwakusenza ukuthi ama-rate akhwele suku zonke? UMinister of Finance uMthuli wagcina esesiwa lecebo wakuvala khona okuyinto kwakhona. Kodwa-ke uyabona nxa uMthuli ezama ukuthi evale la izigangi lezi ziyabhoboza futhi igabha uvuze kwenye indawo, amatsotsi-ke agcwele indawo yonke lakikho epartment akhona amatsotsi, izigangi zikhona indawo yonke, ku-opposition zikhona nakudamtezi zikhona izigangi. Yikho enti mina asingeke sibleme i-government yeZimbabwe. UMthuli is working very very hard ukuthi aqondise izinto njengominista wefinance.
Luyasondela ukhetho baBhebhe, lina njenge-CCC kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe? Kungani abantu bamele belivotele?
Wathi ngizakutshela into ezintathu impinkwane ngiyabuya kekwakwangiphe-CCC. Wathi ngiqale ngitshela abantu iqiniso ngikhombise ubaba kubamami la. Kule nto ezintathu eziphilayo la, kule nto okuthiwa yikwehlulela, kule nto okuthiwa yikwedlulwa, kule nto okuthiwa yikuthutha. Okwakuqala, izane iyehluleka. Ithi iyehluleka ibisisola abanye abantu. One ngisithi iyehluleka, ngiza kuqathanisa lokuthi iyedlulwa. Thina ngesikhathi senti sisilwa impi yenkululeko, sasidiliza amadibha, sasidiliza izikole ziye sizijise ziye sizivale, kodwa uSmith kazange ehluleke. Size salithatha ilizwe simsapotheda, uyabiza ngikhuluma ngesapoti sengiqamba line, hhayi leka ekamalimami yokuthi kule sapoti njani akhuluma ngebala alizwayo.
UMnumzana Petniko Bhebhe lilunga lebandla le-CCC. Ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF uMnumzana Belief Gawule. Ku-Live Talk wasihluzeni bomama namuhla sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabomama labantwana ezindlini, i-domestic violence. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngari Vume uza kwetshwa kusasa ngemva kokudliwa licala namuhla. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.